Abe Post and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe bathi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2 million eZimbabwe abasebenzisa ubulembu beinternet obethulwa ngamakampani akuqela iEconet Wireless, Telcel Zimbabwe kanye leNet1. Zinengi izifundi zemfundo yaphansi kusiya emakolitshini aphezulu ezisebenzisa iinternet kumakhalekhukhwini kanye lakuma internet cafes. Lokhu sokukhange abezombusazwe abakhankasela ukhetho oluzayo ukuthi babuye ngobuningi babo ku-internet ukuzethengisa imbono yabo lenhlelo zamabandla. Umnumzana Nhlanhla Dube, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, uthi sebebonile ukuthi ama-social networks ayindlela elula yokufinyelela abantu njengoba bebaningi abadlalela khona.
Yikho osokutholakala khona abantu abaningi abatsha, abaningi bangkhona abazabe bevota okwakuqala. Ethina sinanzelele ukuthi abantu abaningi sebexoxisana bengadingi okukhulunywayo emanyuziphepheni lekumaradiyweni, sebekudinga kumakhompyutha, sebekudinga emafonini abo kwi-intanethi. Singenile-ke thina njengebandla ukuthi sibathole lapho abakhona laba abatsha, sixoxisane labo kufacebook, kutwitter, kuma-space, sixoxisane labo kubo-whatsapp.
UDube uthi ibandla lakhe lisebenzisa iFacebook okusemthethweni loba nje kulabantu abafika phose amajumi amabili 20 abenza okuhambelana lebandla lakhe kiyo.
Lawo awaphathwanga libandla, awaqondiswa libandla, ngawabantu abazenzelayo. Kodwa sithanda njalo ukuthi sigcizelele ukuthi siyabakhuthaza ngezikhathi zonke ukuthi abakuthathayo bekufaka kwabo kube kuvela kulawo angathi ngama-official Facebook accounts, ukwenzela ukuthi abakuthoyo kube yilokho ukuhambelana lombono webandla.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai lalo likhona kuFacebook lapho elithengisela khona uZulu imbono yalo. Ibandla leli lisebenzisa uTswangirai ekuthengiseni imbono yalo enjengalokho ezakwenzela uZulu nxa lingangena embusweni. Kodwa ke kulabantu abafika phose amajumi amane 38 abasebenzisa ibizo lebandla leli ukuthumeza imbiko etshiyeneyo. Umnumzana Joel Gabuza, isikhulumeli sebandla leli, uthi iFacebook isinikeze ithuba lokuthi abantu abaningi bathole imbiko etshiyeneyo yamabandla kungakenziwa ukhetho.
Emakhaya amboni ukuthi izaba le ntshukuntshu kangako, ngoba isikhathi esiningi emakhaya akula network lezi ezingangeni o-social media, and laba abantu bemakhaya abaningi balefoni nje ekwanisa ukukhuluma nje lokuthatha ama-messages, konke lokho Facebook yabe kungekho.
UGabuza uthi labo abathumeza imbiko ebulenjini lobo ngebizo lebandla lakhe bancedisa ukuthengisa inhlelo zalo. Amanye amabandla anjenge ZANU PF, ZAPU, Mabambo, Kusile Don, lamanye amancane asebenzisa iFacebook ngendlela ezishiyeneyo ngesikhathi lesi sokhetho. Kulenhlanganiso njalo eziningi ezinjenge Bulawayo Agenda, iHarare Residence Trust, Bulawayo Progressive Residence Association, Zimbabwe Election Resource Center, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Women of Zimbabwe Arise, abameli for Human Rights, lezinye lazo ezikhona kuFacebook. UNkosazana Nolwandle Ncube wenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise uthi iFacebook iyasebenza okwamagama ekuncediseni ukwazisa uZulu ngamalungelo abo ngesikhathi sokhetho.
Ngikhulumela kubontanga, ngingathi yeba kusebenzisa kakhulu. Inkinga nje kuphele bakhona ukuthi sometimes i-internet yabe khona, kwezinye isikhathi yabe ingekho, kusenziwa ngamadethi, but besides that abantu abaningi bayayisebenzisa kakhulu.
UNkosazana Ncube uthi okuhluphayo yokuthi kwesinye isikhathi uZulu kala mali njalo kuyabe kungela mlilo kagetsi.
Ngelanga umuntu iFacebook nxa isebenzisa ngoba nge-hour, nxa kuyukuthi umuntu vele awula laptop kawula phone ongasebenzisa kiyo, but siya ku-internet cafe. I-internet cafe i-charger idola per 1 hour. Ontanga yibo abayithanda kakhulu i-inthanethi, o-Twitter, o-Facebook, yibo vele abakhona abagcwele kakhulu. Ikanti i-WhatsApp, i-WhatsApp i-fast njalo i-WhatsApp kayiduri kangako, ngoba i-WhatsApp I think isebenzisa ama-cents amancane ukuthi usebenzise i-WhatsApp, ngoba loba nxa une-7 cents efonini ne-WhatsApp uyakwanisa ukuwhatsapp abangani bakho ilanga lize liyetshona.
UDube uvumelana laye esithi okuhle ngayo yokuthi kayivalwa nguhulumende ngemitshina eyenza ukuthi ingasebenzi kwesinye isikhathi. Abanye bathi loba nje kule nhlupho esihambelana lale indlela yokukhulumisana loZulu, amabandla athiyeneyo lalabo abazabe bencintisa kukhetho oluzayo sebethole indlela elula njalo engaduliyo yokufinyelela uZulu njengoba kungelula ukuya emsakazweni eselizweni ukuyaveza imbono ethiyeneyo. Abantu abanengi babikwa bengasasebenzisi amaphephandaba loba begcile emisakazweni embalwa yeZimbabwe leyamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingu Gibbs Dube.